Esethula lesi sicelo igqwetha labemisa Zimbabwe unkosikazi Beatrice Mthethwa uthe intatheli izindaba zenhlanganiso ezishiyeneyo zezindaba kumele zivunyelwe ukuthatha imfanekiso yamavidiyo phakathi kwedale. Lolu daba luhlaziwa hathi ukuthi ikhomishini ebona ngemithethwandaba eye-Judicial Services Commission ivumele abomsakazo oye-ZBC kuphela. Uqhubeke ethi unkosikazi Mthethwa okwenziwe ngabe Judicial Services Commission ukuvumela iZBC yodwa yokusakaza okuzabe kusenzakala kusasa ikweyisa eminye imisakazo njalo kuzaba nzima ukuthi yenelise ukuthola okuyabe kusenziwa ngabe ZBC ngoba behlawulisa imali eningi ukubapha abakusakazayo. iZBC ibikwa isithi ozafuna ukusakaza abayabe bekuthapha eConcord kuzamele bahlawule inkulungwane ezilitshumi lantathu zamadola i-$13,000 ngelanga. Unkosikazi Mthethwa uthi iZBC kayitholakali ndawana yonke kodwa eminye imisakazo ilakho ukusakaza enkundleni zokukhulumisana ezebulenjini ezinjengabo-Facebook, Twitter lezinye ezitholakala kubomakhalekhukhwini. Igqwetha elimele umongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Tinomudayishe Chinyoka uthi imisa Zimbabwe kayila msakazo osakaza elizweni ngakho-ke udaba lwabo kalula sisindo. Igqwetha ebelimele iKhomishini ye-Judicial Services Commission umnumzana Addington Chinake uthi intatheli izindaba esebenza izimele ubusani bafana okade esekela isicelo sabemisa Zimbabwe esithi kumele baphiwe imvumo yokuthatha amavidiyo akala license lokusakaza eZimbabwe ngakho-ke akaboni isizathu sokuthi enze lesi sicelo. Amagqwetha ade emele iZBC wona athi linkampani isilayo imitshina yangalezi nsuku ngakho-ke ilakho ukunikeza imfanekiso yamavidiyo emuntwini wonke ongabe eyifuna kungakhathalekile ukuthi zintatheli izindaba zaseZimbabwe kumbe ngeza kwamanye amazwe. Umkhokheli wabahluleli bomthethwandaba waphezulu elizweni umnumzana Luke Malaba owahlulele lolu daba nguye olahle lesi sicelo sabemisa esithi abala license yokusakaza elizweni kanye lobafana. Iningi lamukele ngokudana okukhulu inyathelo elithethwe ngabe-Judicial Services Commission ukuvumela iZBC yodwa ukusakaza okuzabe kusenzakala kusasa kuhlaziwa udaba lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe olukhwezwe emthethwandaba oweConstitutional Court ngumkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Kunjalo inkampani yomsakazo weZBC itshone ilungiselela umsebenzi wakusasa wokusakaza konke okuzakwenzakala kusasa kusahlulelwa udaba lokuphikisa ukuthi uMnangagwa unqobile kukhetho lokudinga umongameli welizwe. UChamisa uqina ngelokuthi uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF baqelibezela okwezinga laphezulu kulolu khetho njalo banobufakazi obuqinileyo obuveza lokhu. Kodwa ngakucele likaMnangagwa, igqwetha lakhe kulolu daba umnumzana Paul Mangwana uthi sebelungele ukuhlaziywa kwalolu daba njalo balethemba lokuthi bazaphumelela ngoba abecele likaChamisa baphongutshona bebabaza ngobufakazi bokuthi kwaba lokuqilibezela okungekhoyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.